kuthi kuhamba kahle yonke into uvela ugano yimbawula nje enkosikazi ayikhonkotho ngathi injila mbile uyabe yathe wa 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 uyabe yathe ngicela ukulala wa 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 uyabe yathe angisizwa kahle emzimbeni wa 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 ngasha Ngoba khona amakhosikazi owahlala ebona edlishephisi kanti akayidlili ishephisi uya jima ujima elithi mayisekhulu